okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezisekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili, esinye esilethwe nguChabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaChabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uChabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo. Ekhuluma emthethwandaba we-High Court, elinye igqwetha elimela i-CCC umnumzana Agency Gumbo utshele intathelezindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uChabangu.
Siphume court lapha esikudingayo e-court yikuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli i-Triple C ngobani. UChabangu asimazi.
Uqhubeke esithi ukusobala ukuba uChabangu uzama ukukhokhela ibandla angenani lalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uChabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi uthi athathe intando yabantu abayitshengisa ngama-elections athi asebenze leZANU-P F bemunikele ukuthi ephume enguye onguleader we-Triple C.
Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale liza kupha isinqumo esizabathabisa.
Namhla kade sisenkantolo, inkantolo ebisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-Triple C, abazithi bayi-Triple C loChabangu. Besithi bona uChabangu kayiso member ye-Triple C, njalo besithi kayiso Secretary General. I-Triple C le sesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-Triple C. Isile i-document esithi i-constitution ele-3 pages. I-3 pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-Triple C isiyikhona okweyikhokhona and kusayinwe ngu-Nelson Chamisa. Leyo kasiyazi.
U-Justice Dawanda Chitapi uthe uza kutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani, njalo akatshongo ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.